amaphoyisa ahlukumeza la ahlukumeza kakhulu noma nje singekho engcupheni khonokho ukuthi baphungula ikhahlameza bethatha izinto balithathela izinto elinazo sometimes vele kwabalaba abangakhona ukuzikhulumela bayashaywa kunzima ayisiyibonanga nje ikhisimusi esijwayele ekhaya le ukuthi siyabuthana sijabule hhayi abekunzima lo nyaka
zingathi nxa zukangele lo nyaka lanyakenye ubona zana kade kungcono yiphi umnyaka
umnyaka ophelileyo ubungcono ngoba besukhona ukuthi siye esontweni sikhululekile singahambi isicatsha singabuya esontweni nje sizihambele endaweni zokuzithokozisa emabhichi endaweni ezitshiyeneyo sikhululekile kodwa lo nyaka hayi hayi lo nyaka bekunzima
kwenziwa kuyini
kungani izikhathi zonke amaphoyisa abengelamali vele bayenza njalo ma befuna ukutshontsha noma bayalithathela amafoni amawatsha anentengo ephezulu beyozithengisela nje bathole imadlana kukhanya ngani vele abaholi imali ezwayo so vele bathola iforena bayahlukumeza bangathola umuntu ongani kakhona ukuzikhulumela hayi bayakuhlukumeza